Umongameli Mnangagwa utsho lokhu emhlanganweni awenze le-Central Committee yezanu-PF eHarare ngaphambilini komhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke waleli bandla lo nyaka owenzelwa eGoromonzi.
Abantu abafuna ukuqakathekisa ukuvuselela umnotho njengalokhu esikwenza kuhulumende omutsha, siyatsho ukuthi kumele sisekele inhlelo ezenziwa ngabantu bethu. Kumele sikwenze konke lokhu sibambele ekuvuseleleni ilizwe lethu.
Ilunga lezanu-PF elivela koBulawayo uMnumzana Munashe Mtuta uthi umhlangano lonyaka bakhangele ukuphatha kabanzi udaba lokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
I-conference eqakathekileyo because for us it's an annual people's conference lapho esihlangana khona abantu abavela kuma-districts, kuma-provinces nama-constituency wonke eZimbabwe jikelele. Sibuya sizokhuluma about ama-policy issues aye party. We are the ruling party, we are the governing party, so it's important ukuthi every year sibe sihlangana sibuza ukuthi uhulumende uyenza yini izinto ezihambelana lezifiso zabantu. Number one, uhulumende uyenza yini izinto azithembisa abantu kumanifesto ka-2018. Number two, and also ukuthi size ukuthi lapho okunezinto eziphambanisekayo zilungisiswe ukwenzela ukuthi siye phambili nelizwe, siyakhe ilizwe lethu sonke.
Umperiyana obhala ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabatsha uMnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lisebenzelana namalunga alo kahulumende ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane nelizwe.
Hayi, ezolungisa inhlelo ezathathwa nguhulumende ezisebantwini, njalo sizocubungula lezi nhlelo ebesizilethile ngaphambilini. Sibona ukuthi uhulumende wenelise ngaphi njalo silele ngaphi. Lapha silele khona sizabe sifuza imibuzo ejiyileyo njalo sifuna impendulo engatsheni ezithize zohulumende, ngoba omphathi intambo balezo ngatsha abaguqela ubaba uMthuli Ncube okhangela ngezomnotho, obaba uPerensile okhangela ngezokulima, bazabe bekhona bezosiphendula ukuthi lokho esabathuma ukuthi bekwenze bakwenze bafike bangeni liphi.
Kodwa enye ingcwethi ecubukula ezombusazo uMnumzana Mlungisi Dube uthi akula lutho oluzaphuma kulo mhlangano ngoba vele ibandla leli kalibananzi abantu beZimbabwe.
Umhlangano weZANU-PF oyenzelwa eGoromonzi sibe sikhangelela ukubana nxa abantu beZANU-PF bengabantu abakhathazekayo ngokubana ilizwe liye phambili, kade kuzabe yisikhathi sokubana behlanganise amakhanda ukubana belungisise indaba lokhu esihlupha elizweni leli, ezinjengokuthi ikhono mayisebenzi, ukuswelakala kwemisebenzi, ukungabi khona kwamagetsi. Kodwa siyabazi ukubana-ke ngabantu abanganakiyo ngokuthi abantu baphila njani. So ngokunjalo asikhangelelanga ukubana kuzabe lento ebambekayo ezanceda uZulu ezaphuma kulo mhlangano.
Umhlangano webandla leli uzasungulwa ngokusemthethweni kusasa ngumongameli Mnangagwa eGoromonzi esigabeni seMashonaland East phansi kwendikimba ethi Mechanize, Modernize and Grow the Economy towards Vision 2030. Kusenjalo abala impi yenkululeko lalabo abanceda ngesikhathi sempi yenkululeko omjibha sebeza kuba ingxenye yebandla leZANU-PF kulandela isinqumo esithethwe yi-Politburo ne-Central Committee. Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kucatshangelwa ukubana kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Izigaba zonke zelizwe kubandla leZANU-PF zethule isinqumo sokuba umongameli Mnangagwa akhokele leli bandla kukhetho lomnyaka ka-2023, kodwa ingcitshi zithi elakusasa likaMnangagwa limi manzonzo ngenxa yomumo womnotho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khaya Moyo waze ukuba kufuze kube lokhetho emhlanganweni lo esithi kuzacocisana ukuba ilizwe lingaphumelela kanjani enkingeni elibhekane lazo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.